Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe mhlaka 17 Nkwenkwezi 2019. Namhlanje uZulu wakobulawayo utshengisele ngokubuthana emzikeni yedolobho esekele uChief Ndiweni ngemva kokuhlaselwa kwakhe nabasakhulayo abanakekelwa ukuba ngabebandla lezano PF. Amabandla ezombusazwe aselobelane isivumelwano esokuthi azasebenza njani ndawonye as a code of conduct emkhosini wokusungula uhlelo lokukhulumisana olwe political actors dialogue eHarare. Abaqeqeshi beqembu le Highlanders bathi bona babambene loba nje kulamahungahunga athi kulokudlana ezitende okuthile. Iqembu le Highlanders lizadibana lele Herentals ngesonto lidinga ukunqoba okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yalonyaka kusigaba seKasolaga Premier Soccer League. Kuza Friday livi sileqembu elicula umdumo weMaskandi elibiza ngokuthi abahlanganisi elisanda ukwethula idlalati elitsha. Ku-Life Talk namhla sikhangela inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe zokuzama ukulungisisa inkinga ezibhekane leZimbabwe kwamanje. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwe lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 lagu-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwe njalo ukuthi khona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.